Yondisi ndini Danono Kawande.
So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Danono Kawande. Lingaya livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 6 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulokuxokozela kubandla lezaphu abanye abalandeli bebandla besithi umkhokheli wabo umnumzana Sibangilizwe Nkomo kumele axotshwe.
Into futhi esuke imangalise kwaSibangilizwe seyi-opposition president wezaphu, kodwa lokho elindwa ngamasosha lamapholisi endlini yakhe, yena phela kazange abe ngupresident welizwe, wayengupresident welizwe nguyise.
Indlala isisidla ubhedu esigabeni seMathebeleland South, abantwana besikolo beqaleka ngendlala.
Hayi, indlala emakhaya sikhulumi, siye saba namareporti abantwana abahamba esikolo bengadlanga, abanye begcine befeyinta, abanye begcine bephiwa okunye okungamelanga bakudle. So hayi, isimo sibi sibili.
Inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights kule viki iphathekile ngohlelo lokubeka izicelo zenhlanganiso ezithiyeneyo.
Baphakathi kohlelo lapha ababhoda khona ezabelweni bebuza abantu ukuthi kuyini abafuna ukubona kusiba khona kubhajethi yelizwe leZimbabwe eyomnyaka ka-2023.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulokuxokozela kubandla lezaphu abalandeli beleli bandla besithi umkhokheli wabo umnumzana Sibangilizwe Nkomo umtakamuyi uJoshua Mqhabuko Nkomo kasuke esihlalweni ngoba wangena esikhundleni ngudlu njalo wasebenzisa igama likayise ukungena kuleso sikhundla. Ngempela sonto amalunga aleli bandla azama ukudiliza umhlangano kaNkomo lenkokheli yakhe owenzelwa ehofisini yezaphu koBulawayo kwaze kwabizwa amapholisa ukuzoxazulula ukudlephana kwabo. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Amanye amalunga ezaphu athi uNkomo wayengasilo lunga lenhlanganiso leyo, kodwa wadlaba amkhetha ngengqondo esebenzisa igama likayise umuyi Joshua Mqhabuko Nkomo owasungula ibandla lezaphu. Omunye wabo ngumnumzana Matthew Bhubesi, yena ekuzaphu National Executive Committee.
Into futhi esuke imangalise kwaSibangilizwe seyi-opposition president wezaphu, kodwa lokho elindwa ngamasosha lamapholisi endlini yakhe, yena phela kazange abe ngupresident welizwe, wayengupresident welizwe nguyise. So ke thezi yena bamlindelene endlini yakhe lindwa ngamapholisi esitete, yena i-opposition ukuthi opposa uhulumende. So mina ngale ndlela kuyangidawudisa ukuthi uSibangilizwe kuthiwe opposition lead. Ngezinye indlela abantu kabavula amehlo babone bananzelela ukuthi lapha sidlalwa i-dog style esegcekeni.
Unkosikazi Rita Malanga, inkokheli kwabesifazana bebandla lezaphu, uthi ngeke ebekele izaphu isifa.
President kangiyifunile lo SG wakhe kabahambi ngoba abazanga but bazodiliza. Thina sihlengoma ethi izaphu kwayiso zibulawe ngoba sikhona. Sikhona ukuthi ayiso zife kakuphume bona. Kunganana. Ufunza uSibangilizwe into engekhoyo. uSibangilizwe kazi lithi umntakamlimo. Kazi lutho wehlileka lokukhuluma. Ubona azamkhulumele ekufeni umbayi wehlile. Athi khona khona upresident uyagula kasoza kwanisa ukulikhulumuza libingelele emangcwabeni. Asukuma khulume kodwa ukathenga uvice president ekhona. Manje ukathenga umsebenzi wakhe ngowani.
Omunye obebhikitha ukuthi uNkomo akhitshwe nguNkosazana Gertrude Ncube odabuka esiqintini selupane.
Sathi sifika eKhethweni sathola ukuthi kulabantu ababebhasiwe ababebuyile. Ngabuza mina ukuthi ngathi abantu laba bavela ngapi, ngoba elupane it's very difficult ukuthi umthole umuntu okhuluma isishona. Abantu abana bagcina sebedimanda izinkwa ukuthi tawane njara tavira kare takagara panapa. livela ngapi bathi thathoro wakublula kuni sina vela simfuni mina njengama mfuna ukukhuluma manga mina zapho i revive yimi ibe ngingomunye wabantu aba revive izapho angimfuni
amalunga amanenge ebandla lezapho axothwa amanye akhitshwe ezikundleni ngumongameli wezapho omutsha okuyinto ekhathaza ezinye inkokheli zaleli bandla ukwenzana live nethuma inkokheli kuleli bandla ngobulawayo
phela ndaba mpophoma district secretary mina into engani ayimphathi kakhulu kuzapho kwakhathesa kudala kuzapho ensukwini ezidluleyo izapho kadimnandi sikholisa kodwa kathesa kuzapho akusela kuphumula ngoba sonke isikhathi siyabe sikhala ngabantu abaxotshiweyo cela kungabi lokuxotshana kuzapho
esabeleni samathebeleni south bakhona laba bathi umongameli wezapho abamfuni ngoba udabula izapho phakathi unkosikazi Tendai Sibanda uthi uzwa ubuhlungu
vele ma sidivided sizasebenza njani mavele singazange sabambana vele akula lapho esizayo khona kwaye kanti kwehlulani kanti ukuthi sibanjaniswe inkokheli lakho mayisehluleka uyayekela ma ukwehlula chiya ngoba ngathi sithina izaphi iphathe esiyithembileyo yebe siyifuna ukuthi sifele kiyo la bantwana bethu sibachiye bekiyo kodwa manje mayisisenze nje so akukhanyi ifuture yayo ukuthi yangapi so mina ngikhala ngenkokheli ukuthi hayi ziyehlulekile vele ziyehluleka kuthembisi lokuthi zizagwanisa ngoba ungabona umuntu esehluleke seze sebona ukungcono ukuxotha umuntu futhi vele kala plan
ngempela viki amalunga ebandlaleli angena ngenkani emafisini ezaphu lesikhathi unkomo nabanye bakhe besemhlanganweni unkomo nabanye bakhe bazivalela kuleyo ndawo waze wangenela amapholisa umongameli waleli bandla umnumzana Sibongiso Nkomo uchaza ngodlame olwaba khona
impela viki leyephelileyo besilemihlangano yalelelo ilokhuzeni ukuthi i-National Executive Council le National People's Council zilandelana namalanga ngelanga lokuqala ke sabona sekelwa abantu abazobhikitsha phandle bethwele amagwariba abhalwe ukuthi u-Secretary General lo President kumele baphume enhlanganisweni hayi kwabanike lo msindo kwafana emahofisini ethu kwaze wabuya abomthetho izapho ayisoze imiswe ngomsindo omuntu oyedwa
unkomo uthi izinto zakhe ezidala udle phana kuleli bandla zisithi ngalasikhathi eside kuzapho ngakho kamelanga aphathe
ngithe mina ngikhankasela ukuba ngumongameli wezapho ngakwenza kwabasobala ngakhuluma njalo nje lapho ebengihamba khona ezigabeni ukuthi izapho ngizayikhipha ezikhwameni zabantu ngibisele ebantwini kubanikazi yikho libone mhla wekhongolo siyakhetha kubukhokheli bezapho kube lokubangiswa kube lokuthathelana enkantolo ukuthi kuyemiswa iCongress izapho yayisiyenze isiqinisekiso sokuthi mina ngililunga elipheleleyo lezapho
amanye amalunga alihlanganiswa waphanyeke udaba lolu emthethwandaba icela ukuthi kwenziwe isinqumo sokususa unkomo esikhundleni sikamongameli webandla lezapho udaba lwakhona alukathethwa kodwa unkomo uthi ngayindawo ngiyimele sito 7 kobulawayo igavana mweza Jesus Banda.
Indlala isisidla ubhedu esigabeni seMathebeleland South abantwana besikolo beqaleka ngendlala. Lesi sigaba yiso esilendlala elizweni lonke jikelele ngoba sihlala sithola izulu elilutshwana kakhulu. Sixoxe lomela lesi sigaba idalele eParliamente uNkosazana Lindiwe Maphosa ukuze sizwe umumo walesi sigaba.
Umumo wemaphandleni welezansi leMandebeleni awumanga kuhle sibili indlala sezithathele emakhaya lapha even izifuyo sokunzima sibili abalimi sebephila ngokufida izifuyo laba lokuzama ukuthi khona bedule idinga ezinye indlela zokuthi izifuyo zabo zinatha amanzi ngoba sokutshisa emadlelo sechile into ezinjengazonezo indlala emakhaya sikhulumi sike saba namareporti abantwana abahamba esikolo bengadlanga abanye begcine befeyinta abanye begcine bephiwa okunyongamelanga bakudle so hayi isimo sibi sibi
manje njengoba izakhamizi zingatholanga ukudla okweneleyo ngenxa yezulu elingananga ziphila njani zona izakhamizi
ukuphila sibili ngesikhathi lesikunzima ukuthi ngibuchasise kahle kahle ukuthi abantu baphila njani angeke ngikhona ukulonda kodwa ke labo abalezihlobo ezisemadolobheni lalaba abalabantwana abanye abasebenze bakhipha abantwana ezikolo ngilemizi phose emthathu emine sejube kusiya kubona kubonswazi ekulabantwana engiwaziyo asebekhitshwe ezikolo sebehanjiswe egangeni ukuthi bayetshekitsha ngoba umumo wangkhaya uyabungasavumi so hayi kulobunzima sibili even nomama bona ngkwabo sebehamba ukuthi khona bayekuta bayebezama ukuthi khona bephilise izimuli ukuthengisa la uyabona ukuthi umuntu wonke esethengisa abantu bengaze bezama ukuthi othini sithengise lathi sithi bayabolelwa amakhabitshini into ababezithengisa so hayi akuma ngakuhle ngempela but esikwaziyo ukuthi kuthuthala ngebaphiliswa ngumlimo ngoba ukuthi baphila njani lami nginje ngidinga ngiswele
umbuzo wami wokugcina ungasitshela ukuthi inhlanyelo lemvundiso iyatholakala lula yini ezitolo njalo laleyi ephiwa abantu kungelambadalo iyatholakala na
okwathi esikhristu akula nhlanyelo esithe yaphiwa abantu abantu bahlala bekhala ngokuthi inhlanyelo leyo unikwe kahulumende ivame ukubuya late kumbe ngathi isikhathi sokulima sona ngokwaso sesidlulile so isikhathi esiningi inhlanyelo leyo kayibancedi kangako abalimi especially labo ababe bevile bengelezi indlela ezokuthi bethenge inhlanyelo ezitolo inhlanyelo ikhona but bese nitholile sibili izikhalazo eziningi ezikukhangelane lentengo yenhlanyelo intengo yangikhona abaningi bathi bona kabayenelisi ngoba bengaze bezama even abalimi abakhulu ukuthi bethathe kuleyo imali abayithengisa ngomnyaka ophelileyo ayeneli ukuthi khona ithenge inhlanyelo ilime lapho indawo elingana lalapho abalime khona even indawo ama-fertilizer asetshenziswa ngabalimi hayi atholakala edura ngendlela emangalisayo so abalimi abaningi bakhala ngentengo ukuthi bazayihlule ukulima ngenxa yentengo njalo leyi eyokuniwa bahlala bekhala ngokuphuza kwayo so ukukhanya kuzaba nzima sibile ebantwini abaningi lakubalimi abakhulu ukuthi balime bathole bebe lokuthola okukhulu lokho abanye abajayele ukwenza nyabo
hayi lati siyabonga loke ngonkosazana Lindiwe Maphosa umela isigaba seMathepeleleni South edalele eParliamente. Inhlanganiso yeMathepeleleni Institute for Human Rights kuliviki iphatheke kuhlelo lokubeka izicelo zenhlanganiso ezithiyeneyo abazimelayo ezigoqela izakhamizi zemangweni welubimbi esiqintini seBhinga ezadudulwayo ngesikhathi kusakhiwa idamu leGwayishangani ukuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo ukulondolozwa komkhathi abaqoqi bemfucuza iwest collection ngesilungu ilungelo loluntu kanye lendawo zemidlalo yabatsha emaphandleni eziqintini ezivakatshelwayo zigoqela inkayi maphisa bulawayo filabusi becina ngegwanda ngolwesihlanu ugena kumede westudio 7 uxoxe lomkhokheli walinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa
abaphakathi kohlelo lapha ababhoda khona ezabelweni bebuza abantu ukuthi kuyini abafuna ukubona kusiba khona kubhajethi yelizwe leZimbabwe eyomnyaka ka-2023.
Ungasikhumbuza njalo Maphosa ukuthi inhlanganiso yenu isebenza msebenzi bani njalo lokuthi belihamba emhlanganweni lo lihloseni.
Njengenhlanganiso yeMathepeleleni Institute for Human Rights, inhlanganiso emela njalo futhi ikhulumela amalungelo kaZulu sihambile ke kuleyo mhlangano ebikhona kobulawayo lapho lathi sifike saphosa elethu ilizwi safaka isubmission paper ngezinto esibona ingane zimqoka okumele zibe khona kubhajethi ka-2023 eyelizwe lonke siphinde njalo sayenelisa ukuncedisa ama-west pickers akobulawayo ukuthi lawa hambe njalo ayefaka labelali paper elikhankasela ukuthi ama-west speakers lawo kawananzelelwe njalo futhi kulwe nenhlelo ezibathuthukisayo njengabantu sincedise njalo labantu abatsha ukuthi kabahambe nabo beyikhuluma bekhulumela izimfuno zabantu abantu
ungasitshela ngezicelo zenu elizibhalileyo ephepheni lenu njengenhlanganiso
thina ke njengenhlanganiso elethu iphepha libeke izinto eziyisikhombisa esizibona ingane zimqoka ekuthini zikhangelwe ibhajethi yomnyaka ngaka oza. Phezu kwakho konke lokho kumqoka sithe thina akakube khona imali ezabekwa ifakelwe
Alo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa owenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ubexoxa le Studio 7 ekubulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuze amalunga ebandla lakhe ukuthi angasebenzisi udlakela ukuthukana lokungalandeli imithetho yebandla ngempelasonto lapho okuza kuba kukhethwa amalunga edale leCentral Committee. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inyamazana zendle ezivalisa indlovu lenyathi sezigcwele edolobheni leVictoria Falls zifaka impilo yezakhamizi lezethekeleli engozini. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7 basakazi bethu nonke ngobuningi benu nabalaleli beStudio 7 okhulumayo ke lapha ngumdala uKhumalo nilapha eGoli bakwethu. Engakho ke lapha kubulodaba oluzwakeleyo olokuthi ama special permits la akade kuthiwa azophela ngoDisemba asengezelelwe ngezinyanga ezingusikisi. Hayi ke sikuzwile sonke, kodwa inkinga ekhona yokuthi abantu abasimele abathi basinele kudiaspora ngabantu bakithi yibo abanamandla ekukhulumisaneni into zamapermit, yibo abaphethe yonke le into yamapermit. Kodwa abantu beMathebeleland kuyona la into yamapermit le ba less than 10%, kodwa abantu abaphethe wonke lowo msebenzi ngabantu bakithi. Kanti kungenani ukuthi kahle bethi bona bamele amashona, ngoba abantu besiNdebeleni abeMathebeleland bancane kakhulu inamba yabo elamapermit la bancane kakhulu, less than 10% ingakungabalwa ngoba abantu bakhona kungabalwa kubone iqiniso ukuthi liqiniso yini. Abantu bangapha emhlubulweni eMathebeleland baziphilela nje ngonkulunkulu la eSouth Africa, abanye sebezi bazama lokuthatha ama-ID la eSouth Africa, baphila ngokuhamba becatsha. Kodwa laba abantu okumele ukuthi ngabe bayabamela bona bamela amashona. Angazi ukuthi basakazi bethu lapho lingasiza kanjani ukuthi indaba le ibhekwe kahle, ngoba abantu beMathebeleland lokho ekwaqalayo akula muntu obamelayo kule ndawo le, akula muntu obamelayo. La ngesikhathi kuthathwa ama-permit lawo, izithupha abantu bangapha eMathebeleland babe ngala zithupha bengalama birth certificate, amashona yayela konke, amapassport yonke into benakho. So kungathiwa basimela, abathi bamela amashona. Ngiyabonga.
Kanjani livuka njani ku Studio 7 okhulumisayo uMoses Mdimba lapha. Izano singaze sithini sithini bafowethu, singathi asambe siyavota, singaya vota mphe, singaya khona ukuya vota, kodwa izano angeke yaphuma lapha. Ngoba izano khangela nini ukuthi katheso kwamanje izano yiyesiphetheyo kuzek. Izek eZimbabwe iyo problem. Izek uchigumba lwana ukuthiwa nguchigumba uchairman wezek lwana ngowezano. So singaze siye vota laphana, bonke abantu labana abafakiweyo izana, akula nto ezatshintsha laphana. Ngabe kuyakhulunyisanwa kube labanye abantu abazabuya eZimbabwe bezokhangela lokubala ama-election babe yibo aba-announce ama-elections eZimbabwe. Sithwele nzima bafowethu, sithwele nzima, lingasiboni sinje, sithwele nzima kabi. Silokukala inyembezi ukuthi ilizwe lakithi lilinje limatasatasa kanjani bafowethu. Sho singatheni kanti izana isithwa senzima kanje, ngubani ozosilamule engozini le esibhekane nayo? Kunzima bafowethu. Ngiyacela ayibalwe ke la yami li audio bafowethu, ngiyakhulumisha njalo. Yes,
Studio 7 linjani lonke siwuzama? Hayi siyaphila. Hayi mina nginduna makhala, igama lami ngiseJohana. Abanye bambiza bethi ngumunduna. So mfuna ukuphendula lo muntu okhuluma manje ukuthi kona iStudio 7 ikhetha uhlangothi. Amuzwa ke ubaba ukuthi ukhuluma uzama ukuthini kumbuzamani yena kuyiphi party enalotho njalo. Ngoba la omunye lomunye ukhuluma into eyithandayo. So abezani uma bafuna ukukhuluma iStudio 7 ihambe yabadinga. Abama RP elawo uma bafuna ukukhuluma iStudio 7 ihambe yabaqoqodela ezindlini zabo. Amuzwa ukuthi uzama ukuthinta ubaba. Kade nengiyo kuyiphi party yena wakhe. Inkomfu kwakhe kuyiphi party ngoba amuzwa ukuthi uqondene. Kazwakali kahle kakhulumani umuntu omdala ukhulumani ukuthi awumntwana walangqondo. Ngoba kuzwakali. Lapho omunye lomunye ukhuluma kuStudio 7 support party. Abezana uma ufuna ukuzisapota pa bakhuluma uStudio baza bakhuluma uma bengakhulumi iStudio 7 yezeni hambi badinga ezindlini yabona
linjani emsakazweni kaStudio 7 abasakazi bonke abacolekileyo kunye nabalaleli bankomagumbani omani omhlaba okokuqala ngizothanda ukuthi ngimphawule ngezwe lezimbabwe lokhu ngoloba ngasuke ehlangothini lezimbabwe ngalo ukuthi uyabona ezimbabwe mahlaba ezulu ngale vele kunzima ukuthi ilizwe leliyana lilonge ilizwe lezimbabwe leliyana ngoba abantu bangikhona abazimbabwe labana ii-politics zabo yizo ezilaigongoda kakhulu okwenza ngitho njalo ukuthi labana abantu ngabantu bamajoyi bonke umnankago lawechamisa ngabantu bamajoyi bonke labana sokuze kune-20 years bengabantu abalwisanayo imboneshini ngezombusazwe kodwa uzofigana ukuthi kakula ngisho nokoda abakuvumelanayo isisiyakwasiya lo mbono omuhle ephalamende lapha longayenza ukuthi lize livuke ilizwe lezimbabwe kodwa uzafigana ukuthi abezimbabwe imbono lana bayigcekela phansi abafuna ukuyamukela izame la iyakwanisa ukubuya le mbono emihle engathi lize kodwa uzofigana ukuthi abantu besisi bayigcekela phansi imbono lana kuzima ukuthi beyamukele uficane sebetshaya itoyi toyi bengaphandle kwelokhuzen kwephalamende kodwa edi the end kufika ama-election sebekhala ngama-reforms kanti ilithuba lokuthi loyaleliyana belungise indaba zama-reforms abo kwenzela ukuthi kungabi khona ukuphikisana endabeni zokhetho kanti bona bengabantu banye bengamatshona ijoyi abalifungayo okwenza ukuthi bengafuni ukukhulumisana ukuhlala phansi yikuyini beze bendlela ngosanyelayo lo mgaba abathi bebona ilizwe lidubeka bakwanisa ukuthi behlale phansi abantu baphile impilo ebusisekileyo impilo enhle amatshona yazi ukuthi ngabanye abantu labana mina ngokamthwakazi thina singabakamthwakazi njalo laba abagxekela umthwakazi phansi umthwakazi uright ezikhangelela ukuthi ilizwe lakhe libuye into esiyikhangelelayo njalo lingabi khangelela ukuthi lithi kwakhona kupresidenti sivotele ubani umnankagwa kumbe sivotele uchamisa thina njengompresidenti asivotele umuntu siyakunjalo sonke abakamthwakazi ngoba upresidenti ngoba ezimbabwe thina abakamthwakazi sikhangelela ukuthi umakhansili lama-MPs esizabavotela ukuthi betshele umhlaba ephalamende yezimbabwe ngalokuthi thina njengomthwakazi sifuna ilizwe le so ke ngithi ngiphendule labo abantu abathi kwakhona umthwakazi kupresidenti uzavotela ubani sonke abantu bakamthwakazi akula muntu esingivotela kupresidenti upresidenti wethu ngumqondisi akangeni ukukhontesta ngale zimbabwe o ngiyabonga okhuluma yena umbhobo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngiphinde njalo ngixolise balaleli ukuthi kwesinye isikhathi imilayezo iyaphindeka, ayisiko ukuthi siyaba sikwenza ngabomu, kuyaba kwenzeke ngemitshina nje ngoba nxa uyikhangele nje ama-audio esebuthelelwe ayahambelana, ayafanana. Siyaxolisa kodwa sizazama ngawo wonke amandla ethu ukuthi siqhubeke-ke sidlala yonke imilayezo elisithumela yona. Lanxa iminingi kanganani sizazama ngamandla ethu. Siyabonga, lingadinwa lakusasa. Kwezemelika, elemelika lithi kumele ele North Korea litshengiselwe ukuthi lingaqhubeka livivinya izikhali zalo zenuclear lizajeziswa. Ilizwe leli ele North Korea ngomvulo liqhuphule ibhomba lohlobo lwemissile livivinya ukuthi lingahamba umango onganani. Lokhu kucunule iziphathamandla zemelika eziphange zabuthelela amabutho alo lele South Korea emngceleni walelo lizwe lele North Korea njengendlela yokutshengisela amandla amazwe omabili la. Kusenjalo ekuqhubekeni kwempi yakwele Ukraine kubikwa amasotsha akwele Russia esebuthana njalo phandle kwesigaba seDonbas lapho asuke ebaleka khona exotshaniswa ngamasotsha akwele Ukraine. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngokubona kwami mbona ngathi wethu se ngoba nxa kuyikuthi ikusebenzisa lezi zikhali ezinkulu ezempubhiso lezi i-nuclear akufanele ukuthi ame acabange ukuthi yena uzazivikela njani ngoba ayithi angaqalisa yena kule kungaba khona ukuthi laba ke ama-western countries abese sithi hayi khathesi usweqile umzila bese bephindisela ke labo khona ngale ngoba khathesi bayasekela i-Ukraine bayisekela beyibhebhisitha njengomntwana ukuthi hayi chaya mfana kodwa nxa ubhuti wakhona esechaya ngenduku hayi langapho ubhuti so kumele ukuthi aphathe induku achaye futhi ngale. So ke ngibona ngathi okwakhathesi uyethusela. Uwethusela wakho nokunye kungathi kuyikho khonokho ebenge ngakutsho ngaphambili ukuthi kukhanya ngathi amasosha akhe kasalwa. Ngoba nxa esilwa angeke ehlulwe ngamasosha e-Ukraine ukuthi kuze kuthiwe khona jikijela isikhali esikhulu esenuclear. So nxa esejikijela isikhali esikhulu senuclear kwaye kutshengisa ukuthi usehlulekile ukuthi enze lokhu abe kucabanga ukuthi uzakwenza e-Ukraine. Ngoba kathesi wayevela ngathi umuntu ozahamba ethatha isigodlo se-Ukraine aqume suka e-east ayefike e-west ayesouth ayefika ngale kodwa akakwenzakalanga konke khona lokho. So ke mbona ngathi usephuzile ukuthi akwenze khonokho. Sizakhangela sibone ngokunye engumeleleyo ukuthi ngubone khonokho ukuthi uPutin uzajijela sibili isikhali se-nuclear khona phana e-Ukraine.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
There is fire on the mountain, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen. I see the blood of an innocent child, and everybody's watching. So
And there'll be nowhere for us to go. And we will run.
There's fire on the mountain, ingoma ka-Asa, isigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe ntambama ngo-half past seven. Abangezwanga ke indaba zethu abafuna ukuzilalela, lingazilalela ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa.